Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethi sananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani ikwabo kuqasekhona umsindi.
Amapholisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ngemva kokutshengisela endaweni eyakhelwa i-Egodini Mall.
Lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe nenye idebt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale? Because esikufunayo ukuthi kube le ndlela ecacayo, kube le justice.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kaziboni isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa lahlawuliswa ifine ngemva kokutshengiselwa okwenzakale endaweni eyakhelwa amavinkili lesilindo semichova lamabhasi eGodini Mall. AbeMRP batshengisele besithi akuqatshwe izizalwane zesigaba seMandebeleni ekwakhiweni kwale ndawo, hathi abasuka kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ekobulawayo.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule amachumi amabili amadola ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshele eGodini kusite 6 kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethi sananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani ikwabo kuqasekhona umsindo. Kodwa navele umsindo ubungekho kangako ngoba wona labade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sithi sibafune eGodini. Bazisa kumbathi sesithe sesifuna i-management yankhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngwenkayi, omunye ngwebhinga, omunye ngwetsholojo. Sathi bisani izithupha zenu ukuze sithole ukuthi lingabe tsholojo lebhinga yini, but abalazo. Sathi asihambeni ehofisini kumanagement yenu siyebona ukuthi iqiniso lilinalivela.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanethi Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebise abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanette alale khona ngale kwasokusithi ke namhlanje ngemva kwemini enkulu wasebhadala ifine ye-$20 sebe sithi bamcharge nge-disorderly conduct.
Umabhalane jikelele wemthwakazi Republic Party umnumzana Akhim Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abanyeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa okungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa into esingeke siyivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi loba sifika e-police station sisithi thina siyangena ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya saze sagcina sisiyabonela lo member in charge wasupporta na le police lele lisekela ukuthi liqondile uma lisitshela ukuthi siyahlanya kambe amapolice engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo umhlubo lwemandebeleni kahlonishwa ngufulumende wehalale.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kukanti bevele belelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Ithayi Zamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe komiti yedalela eParliamente ebona ngezemali bebekubulawayo namhlanje bezokuzwa imbono kaZulu ngokuphathelane lomthetho ozavumela uhulumende ukuthi athathe isikwelede senkampani emba lokulungisa insimbi eyeZisco Steel. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulo umhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulenyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill webhaye abantu babegcwele lenhlanyelo lamatrekita kodwa ngocinga zokuthiwa abantukazana abantu abangaholi lutho abhadale i-tax earning ukubana kukliwe i-debt liyana nangokathesi uhulumende sebuyelo kweZisco Steel isiyibhadale kuze kube nini sibhadalana lezikwerede ezingacubungiswanga ezinga-investigatewanga esingakwaziyo ukuthi zabhelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezi-affect abantu phansi khathesi ama-doctors aku-strike but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe ne-debt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale.
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 we-Constitution njalo ngabe khangelela laphana ukuthi kwahamba yani sicela nababawonayo becriminalize ngoba batshontsha imali zethu sesibhadala thina but isibhadala into esingakwaziyo. Sicela sisenze i-audit kungatholakala abawondileyo behambe emajele sesidinywa ngokube sitontele izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhulu kakhulu. Ngendlela ukuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela. Kodwa wayekela yena kwazi kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezezisikho still zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ichiyachiyene kodwa engakutsho kakhulu okuphuma esobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiparlamente njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale leparlamente ahlala kucommittee ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede wenziwe ngozibandlela lonyaka kodwa awukadluli edale leparlamente. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakhampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa. Amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazi kuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ngesikhathi amakhulu lamakhulu abeZimbabwe ahlala kweBotswana belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika, abachayeli bakhonona ngokwehluleka ukuthola incwadi yezimoto ama-temporary import permit okumele atholakale ebulenjini be-internet. Intatheli izindaba eStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweBotswana.
Ugaja olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhatshana olwama-temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labachayeli abafola emngceleni wetsheneyo belinde ukuthola ama-TIP. Kodwa abachayeli sebekhonone ngokuthi abatholi isizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yiStudio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqila nelomduli ngoba ikhasi lemzili mrali sehluleka ukubhalisa abachayeli ngokupheleleyo. Umunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole iTIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emabhoda amalayini, you know, le system nje ungeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye lapha uye lapha, but bebe sipe ihope ukuthi sokule iTIP yabo le khona. But when you go online layo inama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is we trying ukuthi sithi get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu ahlefika atende sadle.
Abachayeli kumele bangene ngenombolo zepassport ukhasi lapho utholakala khona iTIP. Kodwa okwanelisekeki okwamanje umnumzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo ikakhulu bekhangele ikhefu elifanele iPhasika. Kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eborder. Manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lePhasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
Ukuphuza ukunikeza amathayi phemngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amachumi amane lamanye ngamachumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anele Nkomo uthi iZimbabwe kumele iqale ibe nesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza uqotho ngaphambi kokunxusa abathayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe lesiqiniseko sokuthi uhlelo loluza sebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yezimba kade ingaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 okade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sekuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe ezilubhekise eZimbabwe. Iningi zithahlane nalesihlobo labangani ngekhasi lesikhathi sePhasika. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwe ngabesifazane ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga lapho kunanzwa khona imisebenzi yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abalondoloza ukuthula abomanyano wamazwe omhlaba bathi ukufakwa kwendawo yoku kwataza abedlula endaweni ePuntland kwele Somalia sokuncede kakhulu empini yokuvikela imisebenzi yamaqembu yabalwa becatsha abe al-Shabaab le-ISIS. Inkokheli yebandla elibusayo kwele China ele-Communist Party ibikwa ithatha amanyathelo okuqondisa okuphuma emisakazweni kamabonakude e-TV, imifanekiso yefilm ebonwa ngabantu kanye lengwalo okumele bazibale. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Election Commission luthi kulamabandla adlula ikhulu lamachumi amathathu azancintisa kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi sokusungulwe njalo umanyano wabafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansili olwabaphikisa bezimele. Sixoxelo sakhulayo ozancintisa ephansi komanyano we-MDC Alliance umnumzana Rodney Jele endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo othi laye uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edalele ephalamende onguye njalo osungula lingxoxo.
Ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi ama-independent uma ngingaqala nje lapho asuka edalwa yikuncipha kwamathuba kwabanye abantu emaphathini wabo noma iy'ngxabano eziba khona phakathi eqenjini ezigcina zilida ukuthi umuntu abone ukuthi angiphume ngizimele, mhlawumbe ngoba ebona ukuthi angaba nabalandeli kuleyo ndawo. Kodwa-ke ubuningi bamaphathi akuvamisile ukuthi kube yikho ukukhipha abantu ukuthi kube kuma-independent. Sesizamile futhi uma ngibuka mina ukuthi amaphathi athe esanda kodwa aphinda ancipha, ngoba ungakhangela manje i-MDC Alliance umbimbi lwamaphathi awu-7 akhuluma ngezwi elilodwa aza ncintisana namaphathi amaningi ebewona eyiphathi eyodwa. Yebo, kambe siyabona amaphathi amaningi ikakhulukazi aqhamuka ngakuhlangothi lukazana u-PF, kodwa-ke eqiniso lonke ukuthi awamaningi mhlawumbe ngaleyo ndlela esicabanga ngayo. Kodwa-ke futhi noma emaningi akusikhona isizathu esenza abantu bafune ukuma bebe ngama-independent.
Okay, hayi kuyezwakala mnumzana Nkomo. Mnumzana Jele, wena uthini? Ukubona njani wena ukuthi kungani amabandla ayagcwala labantu abazimele?
Ya maybe ngingezelele khonapha kubabunkomo ukuthi I think at the end of the day okunye ukukhozelayo khona ukuthi abantu beqini bezimela bodwa kumbe amabandla eqini esiba maningi because at the end of the day and we exercise ama different views. So omunye umuntu nxa ebona ngani organization akade iyo ayisahambisani lalokhu yena kucabangayo uqini ibone ngcono ukuthi ngcono mina ngiphume maybe ngcinile abogruba amabangani bayasupporta business lokwethu beziphushele yabi agenda abafuna ukuyiphusha. So I think in
Yeah, Babu Nkomo, siyabona ukubana iminyaka yonke kusiba lokhetho bengani banenganyana abakhona abafuna ukuncintisa kodwa sekufika ukhetho sibone sebebalutshwana ikakhulu abafuna ukuba ngomongameli. Ubona ungani kugcina kuhamba njani? Abantu bayabona yini ukuthi bamotshe isikhathi sabo?
Yeah, isikhathi enye into Babu Gandhi ile ukuthi izinto ezimbili la. Okunye ukwanda kwamaphathi kusuka kuyimsebenzi mhlawumbe eyeqembe libusayo lakhe amaphathi amaningi ngenhloso yokufuna ukuthi kuhlukaniswe amavoti kodwa futhi okunye kwenziwa ukuthi kunemali phela ekufomeni amaqembu ekubhaliseni iqembu ukuthi lingenele ukhetho abanye abantu bayebeyifunela nje lezo mali ezinye ezingeza kulabo abantu abaxhasayo esingathi ngamadona ezinye imali eziphuma kuhulumeni ngokomthetho nje weconstitution ukuthi vele amaqembu angenele ukhetho kuba nemali ayizuzayo yokuthi ibalekelele ukukhaka ukhangana. So yilezo zizathu eziyakwenza ukuthi kube namacembu amaningi kodwa sithi uma sisiya phambili umuntu ethi mayesebona vele ukuthi ithuba alikho ngoba uvele likade lingekho bese seqala-ke uhoxa. Yilezo zizathu-ke eziba khona uma kuyokhethweni ukuthi baba baningi osomathuba kanti abaningi bakhona abantu nje abafuna ukuzenzela imali kuyiprocess yokhetho.
Ya mnumzane
ngingangezelela nami khona apha.
Ye ungangezelela.
Yeah, maybe okunye I think yanti singabantu. Isintu sithi umuntu kumele azivuke amakhwapha. Okunye kuyabe kukhona ukuthi hayi maybe la uyabe ulesifiso but nxa usubona amanye amajahe gijima lapho esenza amanye amarali begcwalisa ama-stadium wena engxinye uyabe ulabantu abayi-5 obafake esikhwameni uhluzinuke la amakhwapha ubone ukuthi hhayi kutho ukuthi i-capacity yangikhona yiyengelayo. So this is why maybe nxa sokufika ku-presidential abantu bagcina besiba limited because uyathola ukuthi kulamanye amaphathi o-president bamaphathi they are opting ukuthi be-contest as MPs they are opting ukuthi be-contest as councillors because babekwazi ukuthi hayi phezulu ngale kufuna amadoda aqinileyo agijimayo TV.
Lo-ke ngumnumzana Rodney Jele osakhulayo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ozamela isigaba senkulumane koBulawayo exoxa endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela imguza edale lephalamende. Agesizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi amapolisa ensida akwele Russia asebenza elizweni leli phose angamajumi amahlanu kumele aphume aphele ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Ilizwe lemelika lithi lizavala njalo le ofisi yakwele Russia esedolobheni leSeattle eWashington eseduzane lamagceke endizamtshina zebutho njalo lenkampani ekhanda endizamtshina eyeBoeing. Umongameli Donald Trump wenze lokhu kulandela imizamo yeRussia yokubulala umnumzana Sergei Skripal nomntanakhe uYulia isebenzisa umuthi obulala ngokuvimba imithambo lokunye okufanayo. Ababili laba basesibhedlela lapho abagula khona okumangalisayo. Ilizwe leMelika seliqalisile njalo ukuxotsha amanye amapolisa ensida akwele Russia alitshumi lambili asebenza kunhlanganiso ye-United Nations okuthiwa ngabasebenzi ngemfanelo. Ngaphandle kwelemelika ilizwe leBritani lamanye angamajumi amabili lane kanye leNATO asexothe amapolisa ensida akwele Russia alikhulu lamajumi amahlanu. Umkhokheli kahulumende wakwele Bhilithani unkosikazi Theresa May uthi okwenziwe lokhu ngokokuqala ukuthi amazwe wonke omhlaba jikelele axotshe amapholisa ensitha akwele Russia ngesikhathi esifanayo. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi ukuxotsha amapholisa ensitha la kuzakwenza ukuthi kwehle ukucutshwa kwezizalwane zeMelika lilizwe leRussia. Uthi benze lokhu njalo ukuthi batshengisele ilizwe leRussia ukuthi kubi abakwenzayo ikakhulu ukuzama ukubulala omunye wabo. U-ambassador Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations uthi amapolisa ensitha la asebenza okungavunyelwayo eMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump uthi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana leRussia nxa lingaguqula izenzo zalo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yeviki yesithathu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe emini lamhlanje.
Iqembu leChicken linqobele uMtare City nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluvivi, njalo ohlohlele iqembu leChicken uMtare Linyandoru. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilemiklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu leChicken uJoey Antipas utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe kumele lilungisise phambili ngoba abagadli bakhe bedlalisa amathuba abawatholayo.
I thought we had a good performance, but we just need to work on.
Sidlale kuhle sibilo namhlanje, kodwa into esimele siyinanzelele kubana okuqathekileyo kubana sihlothe esike ufuna kadezi kubana silungisise sibe ngabantu abahlohlayo ngoba akuncedi ukuba sibe lamathuba kodwa singawasebenzisi.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBulawayo City libe ngutshikile obhanqa leqembu leBulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni yeBarber Fields. La maqembu abe ngu-1-1. Iqembu leNgezi Platinum linqobe leDynamos nge-1-0. Elecape United libe ngutshikile obhanqa 0-0 leFC Platinum. Iqembu leZPC Caribe linqotshwe ngeleHerentals nge-1-0. Eleyada linqobe leBlack Rhinos nge-3-1. Kuthi iJapungu leHarare City zibe ngutshikile obhanqa 1-1. Imidlalo yeviki lesithathu iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leIslanders lizadibana khona leTriangle enkundleni yeBarber Fields, kuthi eleJapani Mine lizadlala leLinigroot ngasemaclass. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngamandebele ingoma kazinja ziyamluma isigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. Amapholisa kobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa ngemva kokutshengisela kwalo endaweni eyakhelwa iGodini Mall. izakhamuzi zakobulawayo zithi kazikuboni isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.